Ngidinga into enibole yenkomo iza ngokuthi thina ndibe sizwe sathi sizikunzukazi se-Africa kanti lesadadi izinikele ngapha kodwa siyisizwekazi siyisizwe se-Africa singabantu abaqina ukuthi silwele ukuzikhulula ukuzikhulula lokhu singakukhohlwa phela nkomo ukuthi omdabe ngiyobathungameleyo ilabo nkomo akuhlakambi indlela naleyi ehanjiweyo lanqade kulezinye izinto lapha lalaphana ezingahambanga kuhle kodwa bayihambile indima yaleyo njalo bawenzile njalo yibo bakhokelelayo ukubunjwa kwenhlanganiso zonke zenezizoqinisa inhlanganiso zabo-au labo-sadar ngokunjalo inhlonipho njalo iyamukela ngezandla zonke njalo sithi umfanele inhlonipho leyo osowadlulayo umongameli uRobert Mugabe.
Kodwa bakhona abamsolayo uMugabe abathi wayengumbusi omubi kakhulu ongamelanga athole inhlonipho enje kumbe ahlonitshwe yiloba ngayiphi indlela.
Singakhohlwa phela nkomo ukuthi uyazi idrama engathi igcwele uchago kwesekuba ingawela kumbiwele umuntu ngakudala umgago hatshi uyongivukula eporopa okuvukuwele okungakuyinikeza ukubeke eceleni laphana. Kodwa sikhangele intoeninto nje yabomdabe singathi ukuthi kumbe singathi ukuthi kuyakunye mgabe aphosa wanahleka khona ekuthinini eyalula esikhundleni kuphela kwezekhulile asayenelisi kuphela yiko kuphambanisekile khona phana nokunye nje okubile okuthathu yeyobheka engasindilosikambe umuntu wonke naye ulamaphutha nje abantu bonke abaphilayo kodwa ke okukhona yikuthi wenzakaya kwadlula kodwa sikhangele ukuthi umsebenzi kamgabe emlinye ekhona esiyibonayo emihle ayirabheki kona siyabonakala njalo yinhlonipho ayinikwayo inhlonipho kakhangelela ukuthi ahlonitshwe naye.